sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zelupane zithi zihambe ngobuningi emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla.
Hayi, abantu ukukhululeka nje nokukholisa ukuthi bebone ngoba isikhathi nenzile kuyabachaza ukuthi ana endaweni enjenganaliyana.
Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisi abalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo Zodwa wabantu labo Babes wodumo kudala inkulumo.
As long as it will make the world, no matter how long I land, I understand. So from what I hear, to me, I want to go to tomorrow. I'm going to go. What do you mean? I'm going to go to the office. I'm going to go to the office.
Isilengqoqo lomkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda i-APA umnumzana Nkosana Moyo kuhlelo liphuma le ndaba.
Thina sifuna ukuthi befuna ukuthi kube le distinction eyokuthi I see party as people know it.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zelupane zithi zihambe ngobuningi emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla. Bekuphithizela enkundleni yesomhlolo lapho umongameli Mgabe, unkosikazi wakhe uGrace Mgabe kunye lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezethule imbiko yazo yokukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxe nesakhamuzi selupane edaluka umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya. Sacela ukumbuza ukuthi babanjwe ngamandla na ukuya emhlanganweni lo.
Kususela ukuthi aniviki kuqonqoselwa ngomhla ka-14 nalolo lohlobo soluthithi ukuthi hhayi namhlanje 21 lokhu then all kade kulokuthula okukhona hhayi asibanga lokunye nje esihlangane lakho esikukhangele nje okunye umehluko esibonile kuthina okuphilileyo abantwana besikolo sibathemba bahambile ngoba labade silabo abancane abachase eli ngabo-12 years.
Like lezwa yini ngabalezitolo elupane ukuthi bavale kumbe bayekele ukwenza umsebenzi?
Hayi, ngale nje phakathi hayi ngiyangizwanga ngithemba ukubana nxa kule zinto ezinjengazo nezi kuyandisa ukuthi kuhloniphise kakhulu. Ngithemba ukubana lono into njalo ngabe yenzakele ngoba nxa kule kalakade umsebenzi njalo kuyahloniphisa ukuthi kube nomunye ohamba-hamba abantu bebe lokuthula bekhangele into eyodwa nje ukuthi ukuthi izakhamuzi hambile nxangalama-update from Virat Society nedekade esinike update ngani abantu ade bekhona sike baningi nendlela ade kuhlekelene ngakhona.
Ngokubona kwakho bahambe ngokuthanda kumbe babanjwe ngamandla?
Hayi, abantu ukukhululeka nje nokukholisa ukuthi bebone ngoba isikhathi nenzile kuyabachaza ukuthi ana endaweni enjenganaliyana yesenza ngoba okunye kusuka kwadonse ngoba kulama entertainment abe senzakala zona basebenza phambi ukuthi kunaka kule indoda edlala kamnandi kulezi nsuku tomadlela abantu bamjabulela. So ngokunye kwakhona nje abantu babe ukulanda kubona nje ukuthi i-activity eyenzakalayo noba kunamazwi abenjani nje kodwa bona besikholisile nje ukufika bedle ababe bekudla ngoba last time babe nenhlanhla bekuthulenene izimpuphu landani. So konokana abantu bakujabulelayo babehamba nje ukuthi bahamba kuphela kule moto yamahara ebakwena eduze yabathwala kubona hhayi kukhululeka kuphela engafoswanga sii.
Manje khonokhu kungakutshengisa na ukubana la kukhetho bazavotela ibandla leZANU-PF?
Hayi lapho-ke lapho hayi ngiyeke ngihambe kakhulu ngoba hayi abantu bokavele bona ukuthi abantu abakwazi abakufunayo isikhathi esiningi abakwazi abakufunayo so bahamba bekhonona ngento ezinjalo befuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani kodwa end ukuphinde lawo sibona ukuthi abantu vele into abayifunayo abakwazi kodwa kuthi ngubani. Hayi bahambela nje ukuthi bezwe kulawo mazwi kodwa angasiyo ukuthi bona bakujabulela bazihambela kuphela abantu.
Alo ke umnumzana Moven Khelisa Ngwenya isakhamuzi sepula esedaluka eLupane obekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le eLupane. Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo Zodwa wabantu lo Babes wodumo kudala inkulumo. Abanye bathi uZodwa wabantu kazi ukugida kodwa udume ngokugida egqoke impahla ezijiya amathangaze esegcekeni njalo engagqokanga impahla zangasese kodwa abanye abaningi abakubulawayo bayamthakazelela. Sixoxe lomhlabeleli wakobulawayo uCooksman ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Mina engingakusho ukuthi phakathi kwakho konke akule enye engamsola ngoba ndiyabona ukuthi ama-promoters awo nje njengabo-businessmen bahambisana le nto okuyiyo eyake lo dumo ngasonesi isikhathi. So engingakusho kuqalisela kuyona kuyana-ke indaba esihlala sihlala ngayo ekunga-appreciatewa abantu bakithi ngoba le yikho kwenza ama-promoters ekuthina sisiya ukubiza ama-foreign aid ngoba ama-locals awapholi ma-crowd.
Kodwa bakhona bathi umuntu onjengouZodwa wabantu kukhanya kazi ukugida kodwa abantu bafuna ukuzobukela nje kuphela, wena ungathini ngalo?
Ya yiso phela isimanga sebantu bangapha bakobulawayo ukuthi as long into idume egoli noma thina singalandaba nayo singayi-understand from kuthatheka sidume ngayo ngoba nto abona uZodwa udumo lo ngumuntu nje odume ngokube gida iposti izinto zakhe gida ku-Facebook nanat. So ukuthi umuntu onjalo bese kuthiwa uyabuya uyabhadalwa ebiswe ukuthi abantu bezembona kungani i-artist ngingazi njalo.
Manje ubona ngani kuyini okungenziwa ukuze abantu bakobulawayo kumbe sithi iZimbabwe jikelele yamukele abantu abayizizalwane zeZimbabwe hatshi labo abavela kwamanye amazwe afana leSouth Africa?
Kumele kwenze thina singakwenza njengamathisi phela umculo into efana nalokudla ukuthi umuntu kawungeke umbambe ngamandla ukuthi endle ukudla yena ezitenti kabufuni. So into ekhona kuphela ukuthi thina sibe sisebenza nzima silokhe sihlipha sizama lokhu nalokhuyana sizaze sibene sishiphi abakhona.
Abalandeli bakho bangakhangelelani kunsukwane ezilandelayo?
Kule album entsha ekhona kakhulu labantu abalandela yanto abasemlanyeza i-music etshiyene. So kule disco music album enyenze nezinye boys the slug. So iyaphuma nje emalangeni.
Alo ke nguCooksman umhlabeleli olodumo owakobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Sekukhanya kuza kuba labancintisa kukhetho lomnyaka ozayo bezimele bebanengi. Lokho kulandela amantombazana amabili uFadzai Mahere ozadinga ukumela iBorodel eHarare loBimbayishe Muswaburi ozancintisa esigabeni sakobulawayo esebulawayo South. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledale leCentral Committee yebandla leNational People's Party umnumzana Albert Mhlanga.
Esigabeni sakobulawayo njengoba usazi ukuthi iZANU ayizake iyine ama-elections kude nje basukela bangayibo. Yikho-ke la-elections abawina ngema-by-elections ngama-elections nje abake wabolekele esingathi yibonus just given ibonus kodwa ayisisele nje 9 months nje ibonus yangokuthi phele kuyakhanya ukuthi sizanqoba sibili ngesibanga esiphezulu. Ngikutsho ngoba lo mzamo sibili omkhulu wokuthi wonke amabandla aphikisayo aphikise endawonye. Lokho-ke sesihambiliswa ngeside. Nanku uyakunanzelela ukuthi ubaba uMorgan Tsvangirai lo mama uMjuru sibasayina ukuthiwa i-memorandum of understanding okuyikuthi inkulumo zilokhu ziqhubeka njalo sikhangelele ukuthi zizaphumelela.
Manje nxa sikhangela abanjengabonkosana Moyo la sesibone labanye okuthiwa bazancintisa bezimele abafana lontombazana osakhulayo othiwa yena uMswaburi ubona ungani kungaphazamisa yini ukugcine kunqoba ibandla lezano phela
kubi ukusebenzisa amagama anjengokuthi ukukhambanisa. Uyakhumbula kanti sina njengebandla niku-NDCC ekhokhelwa nguMorgan Tsvangirai ukuthi sisebenze nzima silwela idemokhrasi elizweni leZimbabwe. Idemokhrasi yayingatsho ukuthi yithi thina itsho kithi, itsho wonke nje umuntu weZimbabwe oyisizalwana olelungelo lokufuna lokhu akufunayo. So angeke ngisebenzise ibandla lokuthi lokuphambanisa. Labo imbono yabo isemthethweni weZimbabwe iyavunyelwa ngoba lokho thina sakulwela bona unkosana besasebenza kwamanye amazwe kodwa kulilungelo lancathi lokusebenza siyathokoza sibili ukuthi okunye sakulwelayo njengabantu beZimbabwe sesikutholile ukuthi kube njalo kodwa ngokubona kwami kuzaba nzima unkosana umoyo njengoba esitshonzile ukuthi kasoze abe lephathi ngakhayela iconstitution yeZimbabwe ithi kufanele ube lama-member of parliament ukuze uforme i-government. Okuyukuthi kufanele ama-members of parliament akho akwanise i-2/3 ukuthi wenze imisebenzi yehulumende njalo le-parliament yeZimbabwe. Kende kungenzeka futhi ukuthi lanxa ethe wanqoba engalakho lokho, ama-members of parliament alakho ukuthi baphikisane naye, bayevota, bamthaye ukuthi bayivote kuno-conference kumbe bame-impeachment.
Hello ke umnumzana Albert Mhlanga ilunga ledalela Central Committee yebandla le National People's Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fowembuna
kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje isisechehanga ePlumtree lapho okulojaha owanyamalalayo owasuka ngo-2015 esiya eGoli akwaziwa ukuthi wafika na kumbe waphelela ngapi. Ngelesihlobo salujaha umnumzana David Dumani. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Dumani.
Yebo baba, linjani? Ngikhuluma nobani?
Ye, nguntungameli Nkomo baba owe Studio 7. Linjani khona ngapho eGoli?
Hayi, siyaphila baba.
Sibona lamhlanje lapha liyathungatha lidinga umfana uTalent Ndlovu Mpofu. Akusitshele ngokunyamalala kukamfana.
Indaba nami ngize ngayithola kahle kahle kumama womntwana ngesonto leleli elidlulileyo. Sihlangene njengefamily ethi umntwana walahleka kodwa wayengakabikeli ifamily yonke as a whole kodwa sekuyisikhathi from ngoba indaba ka-2015. So kwase kungimangaza kakhulu yena leyo nto ukuthi umntwana wanyamalala kanjani. Sase sibuzisisa ke njengefamily wathi umntwana wayesuka koBulawayo esiza ngapha kwelaseGoli. Kuthiwa wagada ibhasi kodwa akazange azofika ngapha eGoli.
Umfana nguTalent Ndlovu Mpofu ulezibongo ezimbili njalo lithi wazalwa mhla ka-29 May 1991. Kungani lezibongo ezimbili?
Kuthi ukuthi umfana njengoba uyazi impilo yalapha eGoli butwane ngoba ma ufika lapha eGoli izibongo ezifana labo Mpofu azisebenzi. Umfana wafika bona lapha kwelaseGoli impela wasethola izincwadi zakhona lapha eGoli ne-passport yasekhaya wayelayo. Kuthi ukuthi amagama akhe kahle kahle asekhaya nguTalent Mpofu and then i-ID yakhe yaseGoli yiyo ebinesibongo sakoNdlovu.
Gada nje ubebuyela lapha bevele ehlala khona esebenza khona.
Ubebuyela emsebenzini ngumfana obesebenza egarajini eGoli ePetrol ba.
Emsebenzini wakhe khonapho bathi kazange afike.
Akazange afike emsebenzini kusho ukuthi nokuyeqa kwakhe iborder umuntu ongaba yazi kahle ukuthi iborder ngalo wayeqa ngoba umuntu esingambuza kahle ngunina ngoba angazi ukuthi eborder yena wahamba nasebhasini ngoba njengoba ebhasini kuyabhalwa nama passenger list ukuthi yena wadinga waya kumakuphi ngoba ngesonto sikhuluma naye wayengani ndakakwanisi nokuthi asiphendule so sasesithi kungcono sizama ukuthi simncedise sidinga umntwana.
Kahle kahle ube ngumuntu onjani umfana?
umfana kahle kahle ube ngumuntu nje obengela problem thina ngokukhula kwakhe angizanga ngibe yazi inkinga yakhe empilo ube ngumuntu obeziphilele njengomfana ohlakaniphile
uyathi kubana ube le ncwadi zokuhambisa ngezinye indlela ube hamba straight engena eborder so umuntu esingathi kumbe usuke waquma ngeganga kubo Bait Bridge lapha esequla impompo
yinto eyisimanga kakhulu baba leyo ngoba ubungozi obunjalo umuntu uma enyamalala kungaba umuntu oyabe kukuthi made ube hamba egangeni manje ngumuntu obelezincwadi zakhe so into engayazisisiyo ukuthi ipassport ayevele eyasuka ngayo isebenzisa straight from ekhaya yipi
amapolisa akhona ngapho kwele South Africa lingaba seliwazisile yini lawo aseZimbabwe
akukabi namapolisa ayazisiwe ngokukhuluma kukamama womntwana ngikhuluma naye mina ngesonto akula mapolisa akula case number
ubaba womntwana yena ukhona yini
ubaba womntwana ukhona khona lapha kwele yaseGoli kodwa bayehlukana lo nina yena unina ngithe ngimbuza ukuthi ubaba womntwana yena uthini ngoba umuntu esa wayeke wavela wangiphendula wathi bayaxabana nobaba womntwana uthi yena unina uyazi labo lomntanakhe
mhlawumbe kukhona lapha khona umfana mhlawumbe bakhona abamaziyo abalaleleyo mazibano ongathandi ukubatshiyela wona
mina bengithanda ukuthi mangabe kukuthi umfana ukhona akazame ukuthi impela athintane nomama wakhe or maybe makukuthi ukhona akusolileyo athintane nefamily siyilungisele ndaba njengomdeni nabo makukuthi kunabambonayo bazame ukuthi bathinte makukuthi kunensolo sihlangane njengomdeni siyilungise indaba leyo ngoba kubuhlungu ukulahlekelwa ngumuntu and umuntu asonto efana nokuthi inkomo or idonki engalahleka nje abantu bethule nje kanjalo
hayi siyabonga babudumani sengathi inkosi ngaba lani ile ncedise ekumtholeni umfana
ngiyabonga baba
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngisechehanga ePlumtree ngixoxa lo mnumzana David Dumani umalume kaTalent Ndlovu Mpofu owanyamalalayo ngo-2015 olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ngukama namlela mshweshwe
namlela nampabafule
siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Nkosana Moyo umkhokheli webandla le Alliance for People's Agenda iAPA wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
lami ngiyathaba ukuba kuhlelo
umbuzo wakuqala ungasitshela ukuthi inhlanganiso le okuthiwa yiAPA iyini kahle kahle libandla yini lezombusazwe kumbe ungasichazisela njengamafitshane khona
ya iAPA or Infu Alliance for the People's Agenda libandla lombusazwe wezombusazwe iqalise ngoba ngicabanga mina ukuthi kumbe ngangena enasingene ema-elections omnyaka lozayo 2018 ngibe ngicabanga ukuthi ngingene as an independent but abantu batshengisa ukuthi bona into yokuthi nginasinge ngiyi-independent abayizwisisi balalokho bebuza ukuthi kanti iparty yiphi iparty yiphi kukhanya ukuthi bona into zama-party zabazizwisisayo sasesicabanga ukuthi kungcono ukuthi siforme not a party but a movement ukwenzela ukuthi kube lomehlakeno lento yeparty ngoba amaparty la kagcina ngabantu kuhle eZimbabwe njengoba nje ukwazi amaparty when they are elected abusa ilizwe bebusela abantu abangama-members yeparty kuphela kunokuthi babuse ilizwe begcina abantu bonke ama-citizens elizwe thina sifuna ukuthi befuna ukuthi kube le distinction eyokuthi asisiyo party as people know it we are a movement which will concern itself lokuthi abantu bonke abezweni lonke bagcineke
ye sesizwe kuthiwa awusoze wenze imihlangano yamarali njalo akusoze kube lezigiba kumbe izigqoko ezilo pawu lwebandla ungasitshela ukuthi uza kankasa njani
into yamarali yasupha ngoba liyalazi ukuthi izwe lethu abantu bezano in fact labantu be MDC to some extent sebenza ukuthi into yerali ibe into embe ukuthi abantu bangaya khona babe sebelandelwa ngabafana laba kuthiwa ngama green bombers besiyachaya lento yama t-shirts or ama skipper lo wabuzayo similarly xa ungagqoka wena iskipper uhamba kobulawayo ema street nje kumbe lapho kuhlala khona abantu utshengisela ukuthi i-movement yakho yiphi ayithiyo yabo uyabe suzingenise enkingeni ngoba bayakwanisa ukuthi bakuchaye bakubulale ngoba uyakuzitshengisa ukuthi ungubani mina umcabango wami uthi wona asifanelanga ukuthi singenise abantu bethu enkingeni enjalo
sesizwe njalo ukubana awusoze ubambane labanye abathi kube lama coalition ungasitshela nje ukuthi lapho minjani khona
into umbuzo lo into ye-coalition mina ngiwuzwisisi kuhle ngoba nxa ungakhangela ama-elections ethu ukwenzeka kwawo uzafumana ukuthi abantu abayibo abaningi abayi ukuyavota nxa sikhuluma ngama-percentages roughly abantu abavotayo bafika kuma roughly about 40-43% abangavotiyo although bekwanisa ukuthi bangavota bale minyaka ekwanileyo ukuthi bayakwanisa ukuvota bafika 57% they don't bother yikho thina sithi umcabango wethu ngokuthi nxa sisithi thina i-upper i-program yethu ime kanje so sicabanga ukuthi laba abantu abangu-57% abangavotiyo yibe sifuna ukuthi siyenze ukuthi babone ukuthi kungaba into thina esiyinikelayo into engabayenza ukuthi bayivote nothi laba abangu-43 who are divided between izanu lama-opposition parties so i-competition for votes njengomcabango wethu should be about abantu abangavotiyo those are the people who should preserve ukuthi bayivote and clearly ngabe in the last 3 elections or so abavoti because babona bona ukuthi abantu laba abazinikelayo ukuthi bakhethwe ababathandi singabambana labo bantu abangathandwayo siyabe sisithi kuthiweni manje
hayi kwezwakala ungavalelisa uzulu
ngiyalivalelisa wakozulu ngiyabonga kakhulu ukuthi lingilalele ukuthi ngilitshele ukuthi i-app izimele ngani
lo-ke bekungumnumzana Nkosana Moyo umkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda i-APA ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba ale balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington lisibamba kumagagasi ako 909 medium wave laku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga namuhla kuhlelo sicubungula udaba lokuthi uhulumende ufuna kube ngumthetho ukuthi abadlwengula abantwana abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phansi kanye labagogekileyo bagwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engamatshumi ayisithupha i-60 kuthi abadlwengula ingxengubani bagwetshwe okweminyaka engamatshumi amane i-40 ukuze sicubungule lolu daba sixoxa lo senator Sithembile Mlotshwa we-Matabeleland South yena olwela amalungelo abantwana kanye labesifazana siyakwamukela kuhlelo Mhlonitsho
yabonga
sithandekile libona kulicebo elihle yini leli elithethwa nguhulumente
liyinto enhle okumangalisayo ngoba ukudlwengulwa kwabantwana besekukuningi lapha elizweni nabantu bephuma bengagwetshwanga babone sebephuma phandle kuthiwa sibe senza i-community service
Ukukhanya kuningi ababe kucubungula njengokuthi oyetheswa icala uyathi umntwana uyabevumile kuye emacansini kumbe athi uqambe amanga ngeminyaka yakhe wayikhuphula.
Kuyinto enhle ukuthi kukhanya lokukhanga lemacele omabili ngoba labafana labo sebe labantu ababarephaya. So kungakhangelwa kuphela umntwana oyinkazana, kukhangele konke layo umfana ngoba ngokusweleka komsebenzi okukhona elizweni abantwana babafana yibo abakhanya ukuhawula kakhulu ngoba kwalithwani ukuthi bazuza imisebenzi emincane enjengeyokuklina endlini njengani. So bazithola sebeicakala sebesetshenziswa bedlengulwa ngabomama ababe bephethe imali. Kwesinye isikhathi abantwana abangamankazana laba babasuke beqamba amanga ngoba besazi ukuthi umthetho uyabavikela kakhulu bese bengenisa abanye abantu endabeni ezingaqondanga kanti bona bebevumile. So ukucubungula nakho kukhona kakhulu ngoba abantu ababethanga amankazana sebefuna uqala usuke emacansini bebancane kakhulu abasamele ukuthi baqale bavuta.
Le iminyaka engamashumi amane i-40 kuthiwa la izagoqela abesodomi okungayisiwe umntwana ongumfana odlengulwa ngowesifazane.
Singakhulumi ngesodomi kuphela ngabe isodomi ngiyomuntu ongundoda lo mntwana ongumfana. Abakufake bakube sokubala ukuthi omama laba abadlengula abantwana abangabafana bona-ke abantwana bonaba abanye abazintandane abanye ngokudubeka abanye ngokusweleka lokhu lalokhu bazifica sebedlengula ngabomama abakhulu.
Sake saxoxa legqwetha umnumzana kucacaphulu kulona lolu hlelo simbuza ngowesilisa omdala owayedlengule umntwana waze wazithwala kodwa akabhikanga. Wathi umnumzana Phulu umthethwandaba wakubona kufanele ukuthi umkhulule lundoda ngoba wayethembisa ukuthi uza kuyasebenza londoloze umntwana uzazalwa kanye lonina owayemdlengule. Ngakho liyananzelela ukuthi udaba lokudlwengulwa kwabantwana alucace kuhle njalo kuningi okukhangelwayo.
Kuningi okukhangelwayo siyavuma and baningi abantwana abadlengulwayo siyavuma. Funa ukuthi umthetho ukufake kuhle obala ukwenzela ukuthi labantwana laba abangamankazana babekwazi ukuthi bangaze badlala ngomlilo ukuthi bavume into abangayaziyo ukuthi bavumane. Nabazali bafanele babalondoloze baze bafike babe ngabantu abadala ukuze baqalise ukuyocansini. So-ke uzafika ukuthi even ngaphesi khona kokukhulunywayo ukuthi abantwana basesikolweni kabanikwe amakhondomu angithi yabona ukuthi kuyabalona abantwana. So sikhangela umthetho lo ufanele ukhangele kabanzi into eziningi. Singazake siphonge ukuthi sibabaze sixhakeze izandla ukuthi hhayi sibili baza i-60 years izabenza banga but kunezinye izinto eziningi eziyanzela ezengikhuluma ngazo ukuthi zifanele zikhangelwe kahle ukwenzela ukuthi abantu bahlale ngokuthula ngoba ukuthokozela kwabantu sebebophisana kwesi sikhathi kungamanga kwekhaliso kuyakwenza ukuthi ilizwe lingahlali kuhle.
Kukhona okubonakalayo ngabodokotela ukuthi ngempela lo mntwana udlwengule
kakhulu especially umuntu omdala kumbe umfana osibili ojwagqileyo azibone sibili ekhiphi izigqoko zakhe beka laphana ephakamisa umntwana omncane. Kukhona okutshengisayo ukuthi vele kakudingeki ukuthi usocubungulwe ezinye izinto vele umenzani asithi ukuthi noma ekuhugile vele wena uthini ngoba wena njengoba ezakho ingqondo sezijile kufanele ubone ukuthi lapha le yingozi leyi and umntwana lowo akufanelanga kwenzakala into enjalo and kufanele ukuthi ubone ukuthi uyamvikela.
Hayi sibongile ukuzwa umbono wakho imalapha ingxoxo yethu.
Siyabonga baba.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Senator Sthembile Mlotshwa owemathebeleleni yena olwela amalungelo abantwana kanye labesifazane. Thiyani indlebe kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebisilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Izakhamizi zelupane zithi zihambe ngobunenge emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla. Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo Zodwa wabantu labo Babes wodumo kudala inkulumo. lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. Igama nguChris Gande Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.